Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNkwenkwezi 2021 kuGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi kuzaphanyeka emthethondaba udaba lokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sika Chief Justice.
There are so many grounds to appeal the High Court judgment.
Kodwa amagoda athi uhulumende uphakathi kwelitshe lembokodo kudaba lolu.
Sesilento esingathi thina yi-constitutional crisis.
Bethukile abantu kulandela imibiko ethi kulo muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ophenduke kwele Zimbabwe evela kwele India. Uhlelo lwamasiko sixoxa labaleminyaka engamajumi amahlanu betshadile eZimbabwe.
Abona nesikolo eMadopo mina ngo-1961 nangekuphomfuku osukusisiwe moyo ekuphomwane.
Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphuthelele ngesinqumo somthethondaba we-High Court esithi wephula umthetho ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lokumalaba obe ngumahluleli omkhulu welizwe uChief Justice. Umphathintambo wezemithetho eZimbabwe umnumzana Zihambi Zihambi wethule umbiko ojulileyo izolo kusihlwa lapho aveze khona ukuba uhulumende uthukuthele ngodaba lolu. UZihambi uthi kukhanya engani kulabantu abafuna ukugenqula uhulumende besebenzisa imithethondaba. Ukhangelwe ukuthi uhulumende uzaphanyeka kudaba lolu emthethondaba ngokuphangisa. Igqwetha elilwela amalungelo kwaZulu umnumzana Machobana Ncobe uthi kuyamangalisa okwethulwe nguhulumende.
Wonke umuntu waseZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ungubani kufuze ukuthi isinqumo somthethwandaba asamukele, ngoba lowo mthethwandaba umthethwandaba osemthethweni. Okunye njalo esikunazelelayo ukuthi njoba betsho ukuthi bazaphanyeka amaphepha e-appeal umbe ukuphisa lesi sinqumo edale eliphezulu le-Supreme Court, kululungelo lwabo lelo ukuthi bakwenze lokho.
Uncube uthi kusubala ukuthi abehluli bonke ababotshiswayo bangeke bathonise udaba lolu.
Inkinga eza kuba khona yikuthi njengoba ama-judges e-Supreme Court la wonke ebebotshiswa angeke abuye ahlale ezwe leyo challenge ngenxa yokuthi lawo angabanye babantu laba ababotshiswayo. Okusho ukuthi sesilento esingathi thina yi-constitutional crisis, ngoba akula amanye amajaji angahlala ngaphandle kokuthi kwenziwe ama-agent interviews, kufakwe another panel of judges abe-Supreme Court ukuthi bahlale bezwe leso sinqumo.
So abakubandla lezano PF bazonde baganunwa abo ngalokho kwenzakele izolo. UDokotela Zimbama Vaza oligqeda elizimeleyo uthi uhulumende ulelungelo lokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba.
There are so many grounds to appeal the High Court judgment. It is a pity that we are having a judiciary which is becoming...
Kuningi okwenza ukuthi uhulumende aphanyeke udaba lolu emthethwandaba. I-High Court bekungamelanga ihlale phansi iphumele isinqumo lesi engalibameli i-Supreme Court. Ngakho-ke kusho ukuthi isinqumo sabo kasilamkanjwa ngaphandle i-Constitutional Court ingasemukela. Okwesibili, akulangqondo ukuthi yindaba abahluleli laba bathonise udaba lolu bebathathu. E-High Court kuvele ukukhangelwa ukuthi kumele kube lo mahluli oyedwa. Kukhona ukushaya amanzi lapha, ngoba abanye abezombusazwe bangenele kudaba lolu.
It shows that there is an underhand playing in our judiciary system, and furthermore there is actually a very serious political play at play where judiciary plays politics.
Umamaza uthi imthethwandaba isibanjwe ngenkani ngabaphikisa uhulumende.
It is true that the judiciary is captured. We all know, and it is the truth. There is a war now to remove the government. They failed through sanctions. They failed.
Kule qiniso ukuthi umthethwandaba usuqanjulwe ngabaphikisa uhulumende. So kulempi khona manje eyokuzama ukususa esikhundleni uhulumende. Behluleka ukwenza lokho besebenzisa isijeziso zenotho. Okwamanje sebesebenzisa amanye amazwe, inhlanganiso ezimeleyo kanye lemithethwandaba. Umthethwandaba uyingxenye kahulumende. Senkingeni yokuhluthunwa kwemithethwandaba.
It's capture. Affects the other two arms of government. And in this case, we are in a quagmire caused by the capture of the judiciary.
Umamaza uti loba kunjalo ukona ungenziwa uze utaba lolo lutoniswe e Supreme Court.
The JSC would recommend the president to appoint retired judges to sit in the Constitutional Court to hear this case.
I-Judicial Service Commission ilakho ukucela umongameli ukuthi adinge abanye abahluleli. Balakho njalo abahluleli abafakwe ngenkani kudaba lolu ukuba baluthonise oluzaphanyekwa nguhulumende. Kwenzakala ukuthi i-Judicial Service Commission idinge abanye abahluleli abanjengalabo asebezihlalele ezindlini zabo.
The president, the country, the JSC, they have a right whatsoever to appoint acting judges of the Constitutional Court.
Bekuna mibiko eti u-Justice Happiness Joe Sebotshiwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Paul Nyati uthi kazi lutho ngalokhu. Abanye abathonise udaba lolu izolo oluphanyekwe emthethwandaba yinhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe ngu-Justice Jester Jarewa lo-Justice Edith Mushore. Kubikwa ukuthi solumemetheka eZimbabwe uhlobo lwe-COVID-19 oluqhamuke kule India kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obevela kulelo lizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zeCouncil yeKwekwe zibika ukuthi kulowesilisa obevela kule India obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 zithi sebehlolisisa ukumemetheka kwegciwane leli edolobheni leKwekwe okukhanya engani sebembalwa abantu abalithapileyo. Lokho kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusithi kulabantu abafika phose amachumi amabili 19 abahlolwe izolo batholakala belegciwane leli eZimbabwe. Luthi akulamuntu obulewe ngumkhuhlane lo izolo. Luthi njalo sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 579,769 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Kuthi njalo abantu abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili 231,542 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni achiyeneyo asetshenziswa elizweni. Ukumemetheka kwegciwane eliqhamuke kwele India kwethusa abantu abaningi. Umeya wedolobho leKwekwe unkosikazi Angelini Kasipo uthi basahlolisisa isimo segciwane elibulele umuntu wakuleyo ndawo obevele kwele India.
I thought ya confirm ukuthi definitely
besingakabutholi lobo bufakazi obufakaza ukuba ngempela le yona i-Indian variant, ngoba umntwana wavela e-India sesiphongucabangela ukuba yilo leli gciwane. Okwamanje sisalindele impumela ezavela kulebhu engxenye yokusasa siyabe sesilayo.
Baningi abantu eZimbabwe asebedlela evalweni kulandela ukubhubha kowesilisa eKwekwe okuthiwa wathapha igciwane le-COVID-19 kule India. Omunye wabethukileyo ngumnumzana Melo Siphiri.
Kuyasethusa kakhulu lapha eZimbabwe ukuzwa ukuthi umhlobo we-virus lo osubulele abantu abaningi kwele India usutholakala njalo lapha. Ngoba lapha eZimbabwe i-health situation yethu lapha emakliniki langaphingaphi asilungelanga ukuthi singalwisana layo le-virus, ingasiqeda kakhulu okunye kwamagama.
Uyakhala okumangalisayo uPhiri.
Abantu benze lokho kumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi, okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona, njalo bafake lawo ma-mask esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini.
Ingcwethi kwezempilakahle okunkampani ye-Gama Medical Laboratories usikhwica mfundo eLobis Banda uthi abantu kumele balandele iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
njalo abantu sibathathu umhlobo wethu kulabanye abagijimela phambili izinto ukuthi ungafika vele ufika ulutho sethethe kulabanye abathi laba phambili sabona ukuthi bona basoze bewe yini abaqale behlatshwa abanye lami ngizalandela kuzoba labanye abalandela emuva
kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,554 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,318 sokwabhubha abedlula inkulungwane lengxenye 1,582 Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Siphindeza xoxa ngodaba lolu lo sifica umfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital kobulawayo.
Ukanya igcikwane leli okuthiwa Indian variant leli lingabe selikhona khona phezimbapha kulabantu ababanjwe ababili akade bevele eIndia enkabazwe abantu laba kwagcina sebethelela abanye bagcina sebe ngabantu abalutshiya galolunye. Yikho ke sokumangalisa kakhulu igcikwane leli njalo selibanjiwe khonapha eSouth Africa eJohannesburg abantu bakithi njengoba behamba kangaka becross border abanye bedlula eBright Bridge abanye bedlula ezindaweni lezi ezingekho emthethweni yikho ke kungabe leli gcikwane selimemetheka ebantwini njalo leli gcikwane likhanya lithule lisemakhaleni abantu kumbe lisemaphatshini abantu nxa selithi liyavumbuluka selimemetheka engani ngumlilo wamaphepha selibulala abantu abaningi yikho kade lokhu esixwayisa abantu sizama ukuthi singaze safika kulesi sikhathi sokuthi abantu sebebanjwe ngulowo mkhuhlane ngoba kungaba lesi sikhathi laba balabadala bazalitshela ngokuthi ngefraser kwayenzakalani kusifa abantu abaningi kakhulu kukhanya ke leli gcikwane leli kuthiwa i-Indian variant leli yilo eselizodiliza abantu kakhulu emhlabeni selibabulele khona le-India lalapha lizingafika lizakwenza lakhona okho izimanga elizenzayo yikho abantu bayaxwayiswa kakhulu kade sixwayisa sizama ukuthi sivimbe lokhu uthi labo abalendlebe abantu balunywa indlebe abathi umuntu okuluma indlebe ngowakho baqinisile kakhulu njalo isala ukutshelwa sibona ngomopho
nxa kunje sikhuthwa mfundo solwayo Ngwenya kumele abantu benzeni ngodaba lolo
abantu bakithi sebezahlaselwa into embi kakhulu nxa bengalaleli lokhu esikutshoyo akula enye into okumele bayenze ngaphandle kwakhonokho esibatshela khona ukuthi kumele bagqoke ama-face mask bevale amakhala bevale umlomo bengavumi ukuthi baphefumule umphefumulo womunye umuntu bengayenzi isiminyeminye ngoba isiminyeminye lapha yikho lapha abaphefumulelana khona igcikwane selimemetheka okwamagama abantu kumele bahlanze izandla begeze bangaze bahamba bexhawula abanye abantu khona lokhu kuyanceda ukuthi igcikwane lingahambi njengoba lingena lasemlonyeni lingena emehlweni alingena emakhaleni kuphela kuqakathekile ukuthi bageze izandla abantu ngesikhathi sonke yikho-ke mahlaba zulu sesisesikhathini esibi okumele lilalele lithi indlebe nxa lixwayiswa siyalicela ningake lalokhu abantu bazatshabalala kakhulu ngoba leli gcikwane asiyo gcikwane lokudlala laba abalamathelevishini ababonayo abantu betshiswa khona le endiya sebefile ngaleli gcikwane njalo kwakathesi igcikwane leli alisoze likuphi isikhathi sokuthi uyagula liyathatha umphefumulo wabantu masinyane yikho ke lixwayiswe kakhulu lilandele izinqumo zenezo ezifakiweyo uhulumende lingayenzi amaphathi lingahambi lisiyagida lisiyanatha utshwala lisenzani lalaba abathandazayo labo bengathandazi beyisiminyeminye siyalixwayisa mahlaba ezulu selisisiya engozini embi kakhulu
ungaxwayisa ke abantu ukuthi kuyiwa phambili kumele bekhangele ngaphi langaphi
okukhona njalo yikuthi abantu benanzelele ukuthi leli gcikwane nxa litshaya akula muntu kumbe udokotela kumbe umongikazi ozayenelisa ukuthi avimbe leli gcikwane nxa selibulala abantu kunzima kakhulu izibhedlela ziyabe zigcwele abantu bengasela oxygen kungasela sokuyikufa kuphela siyaxwayisa kakhulu mahlaba zulu lokhu asikho kwethusela abantu yikulitshela into engayenzakala phakathi komphakathi khonapha
usikhuca mfundo solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital sixoxe laye ekobulawayo singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kusukela namhla kusiya mhla ka-13 Nkwenkwezi amaqembu alejumi lambili 12 adlala umdlalo webasketball ophansi kwenhlanganiso yebasketball africa league azancikelana eKigali kwele Rwanda imidlalo le kwakumele iqale mhla ka-12 Nkwenkwezi kusungulwa inhlanganiso yebasketball africa league edakar kwele Senegal kodwa kwamiswa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lakho kulandela imidlalo le ku-www.theball.com. Uqhubekela phambili ukulwisana phakathi kwelizwe le-Israel le-Palestine, lapho kulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababulewe namhla ngamabhomba aphoswe ngele-Israel kuleyo ndawo. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla u-Ezra Jesus Banda uxoxa lomnumzana Caleb Khumalo nonkosikazi Sibusisiwe Khumalo asebeleminyaka engamashumi amahlanu betshadile.
Yabona nesikolo eMadopo mina ngo-1961 nangekuform 4 osukushisiwe moyo ekuform 1 zange kube le ndawo zothando phakathi kwethu ngaleso sikhathi.
Hayi, abe ngamasinyazi sibe phezulu le singo-form 1 silokhu sidukazila sizama ukubona ukuthi ngawe
uphostele ilizwi nini la?
Uphostele ilizwi kwamuya ngemva kweminyaka.
Uqedile isikolo?
Sesiqedile isikolo. Ngingathi ngamafitshane ukuthi okwakukhona ukuthi ayilisho lamdlali kuye. 1961 mina ngisuke eMatopo. Ngambona njalo ngo-1964 ku-Church Conference eWanezi. Ngambona njalo ngo-1967. Sakhamba sonke mina ngisuke eMatopo ngisuka akibe eMthabeni siza koBulawayo khona lapho. Okokucina okuyikho kwavuse indaba yothando ngokuka-1969 sisemhlanganweni webandla njalo ekhona kweMthabeni. Hayi ngemva kwalokho zase zilomali.
Wathi ephoselele ilizwi wena wathini? Wathini? Wathi hayi leli jaka ngilithanda. Kumbe wozithi namfuna udlala ngamilo.
Akusuka lezinto eziningi ezifikayo ekhanda lomuntu. Okokuqala ngithi sikhuluma ngokuthi ukuphuma lukhumelwa lingulu. Umoyo mina sithina kuthiwa singamahole or what have you. Ukuthi ngibone ukuthi kulesi kulokuqiniseka na
kumbiyadlala
ehe kodwa ke ayi ngakhona ukuthi sasihlangana ezindaweni zokukholwa laphayana njalo esazakala umuntu wakhe nje simazi awuthi awukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukhumukh ezintwaneni lase zika hayi ngakho ngaleyo ndlela akusamthatha ngaleyo ndlela sesithi ake sikuhlalele phansi ke sibone ukuthi kuyinto engasebenza kumbe kuyinto enjani kwakhanya ukuthi hayi umnyama ongelambisi sahamba ke sadlula lapho yikho ke sekufika esigabeni sokuthi hayi sibone ngathi umuzi singawakha siyavumelana ngani ngezinto zokuthi ubaba walapha ekhaya ngoba kanti hayi ubaba sethuthi umunye uzaba ngoba wakha lapha ekhaya ungubaba sonke isikhathi so ubaba nhlana umfice khona ngubaba walapha ekhaya ekhona engekho ngubaba kuyafana lomama lo mama ngumama la ekhona loba engekho sakubengelana konke lokhu njalo khonapho thina sesisemshadeni abantu sebesiya emabhutheni sebesiya ngaphi njengoba kuhanjwa ukuthi lanxa ngabe kunokukhona ohambe waya ngaphi noma waya ngaphi umuzi ngowantu ababehle siyithe sakhileyo ukuthi wazi uyefika le ngingaze ngiyefika le umuzi ngowabantu ababithi umuzi wethu wesifuna ukuthi ume noma ngabe una
yikho lokho mnile lanamhlanje
siyamdumisa uNkulunkulu
kambe esingathi khonakhona yini esingathi yi-secret ukuthi abantu bahlaleke ukalutsho abantu bahlale 50 years bendawonye ngabe kusenziwa kuyini lihlale kangalo bele ndawonye liyake lilo kodwa
izulu abakade nikhumbuza ethi khona u-second born wethu behlele isikolo grade 3 grade 2 ubuya esithi hayi ubuya se-convent mina ngiphakathi kwenkinga ukuthi khona utisha ngale ngesikolo uthi ufuna sibhale izindaba zokuthi i-family flight yangakithi iyayibe njani. I have nothing to write. Oh, ngibonga sengibonelisa.
So vele galilo zangitshengisela abantu angalisilo.
Hayi, ukuzayo.
Nxa linganiphambene ngento eyodwa nje lingazwananga liyenza njani?
Likhulumisana ngothando.
Kazana ufake isandla vele. Lawa zama ufake isandla.
Hayi, kwalamhlanje ke simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo Ezra Jesus Banda exoxa lomnumzana Caleb Khumalo nonkosikazi Sibusisiwe Khumalo. Bale minyaka engamajumi amahlanu bejadile. Lingakhuthwa ludaba lolu kusasa ntambama. Uhlelo lo life talk.
Sithina masiko wethu.
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamilinkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuhamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Besithakazelela usuku lwabasebenzi, ngakho ke ngifuna ukuthi namhlanje sikhangele kuGenesis chapter 2 verse 15. Ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka ensimini yase Eden ukuba ayilime ayilondoloze. Siyananzelela ukuba uNkulunkulu eqeda ukudala umuntu, enye into uNkulunkulu ayibekayo wayilungisela umuntu yikuba umuntu asebenze. Siyabona ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi wabekwa ke uAdam engadeni yase Eden ukwenzela ukuthi ayilime ayilondoloze ibenhle. Konke lokhu kusenzakala umuntu wayengaqalisi ukuthi amelane loNkulunkulu awe isono singene. Ngakho umsebenzi waba khona isono singabi khona. Kuthi ukuthi uNkulunkulu evusisa umuntu emdala embusisa esithi lokhu kuhle akwenzileyo. Konke khonoku wakugoqela lokuthi kumele vele yena umuntu asebenze. Ngakho siyananzelela ukuthi lapha uAdam kazange atshone isikhathi sonke elele ezikholisela nje, kodwa uNkulunkulu wathi kuye kasebenze engadini ayilondoloze ibenhle. Ngakho ke kunjalo lakithi uNkulunkulu usifizele ukuthi sisebenze. Ngakho umsebenzi uyingxenye wokukhonza uNkulunkulu. Ngesikhathi esiningi abantu sebathatha umsebenzi njengento enzima, sebathatha umsebenzi bewukhangela ngelihlo lalapho umuntu esethuke nguNkulunkulu. uNkulunkulu ezethi kuye ngokuginqa kwakho yikho zandla ngakho ukuthi uzabulima emhlabathini kube nzima. Kodwa ngifuna siwukhangele ngalesi sikhathi ngalapho umuntu engawe ukuthi kwayivele kuyingxenye uNkulunkulu ayidalile eyokumkhonza, ukuthi nxa umuntu sekhona phakathi kwakhe umuntu wafaka ukulangelela ukusebenza. Ngakho-ke nxa umuntu sewile siyananzelela ukuthi nxa singena kuTestament elitsha uJesu weza ukuzovuselela ubudlelwane bezinto zonke njalo ukusibisela esigabeni lesiyana esasikiso sona isono singangeni. Siyananzelela ukuthi yena uJesu ngwakhe wathi khula wayevele esebenza lo babakhe uJosefa bayibona besebenza ukubaza. Siyananzelela njalo ukuba uJesu ebiza abafundi bakhe wabafica besebenza, azange ayedinga olova, wafica abafundi bakhe besebenza bethiya begola inhlanzi. Sifica bani bengama tax collector, sifica besenza imisebenzi ehlukeneyo. UJesu ebabiza nje ubabiza bengabantu abasebenzayo. Sesiyagqiba bazalwane bami, ngifuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi inkosi iyavusisa umsebenzi wezandla zenu. Akulandaba ukuthi kumbe wenza uphi umsebenzi, kumbe usebenza ngezandla zakho kuphela, kumbe usebenzela omunye umuntu, kumbe ilaba sebesebenza ebulenjini, kumbe uNkulunkulu kunika amanye amacebo. Kumele konke khonokho ukulethe phambi kwakhe ukuze uthole isibusiso esivela uNkulunkulu. Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, sithandazela izisebenzi zonke ezikhona eZimbabwe lezingaphandle kwelizwe lethu. Siyabathandazela ukuba uNkulunkulu busisa usebenza wabo, usebenzi wezandla zabo. Babusise uNkulunkulu nxa besebenza ukuze lokho abakwenzayo kuphumelele, kulethe inotho, kulethe ukuthula empilweni zabo. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Linga alichona njani mthokazo muhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Gobe. Namhla sixoxa loSamantha Sibanda owenhlanganiso yeScience of Hope Trust. Sixoxa ngohlelo obeluphathwe yinhlanganiso yeDeaf Women Zimbabwe lapho babekhangela indaba zokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana abakhubazekileyo ikakhulukazi indaba zegender based violence. Masibanda, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ngalokho okuphume kuhlelo oluphathwe yinhlanganiso yeDeaf Women Zimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu Mike. Uhlelo kade sonzwa yiDeaf Women Included velumayelana lokufundisa amaqembu kanye lenhlanganiso eziyenza ama services egender based violence. Kukhona abanye abapha abantu indawo zokuhlala nxa kumbe sebehlunguliwe kumbe sokulento eyenzakeleyo. Kulabanye futhi njalo abathi kumbe bayakuncedisa nxa sokumele ubophise umuntu. So bonke laba bantu babenxusiwe abayenza ama-services achiyetshiyeneyo befundiswa ukubana bengancedisa njani abantu abakhubazekileyo. So kulezinto eziningi esazibonayo njengokuthi for example izindlu leziyana ezithi nxa kumbe umuntu efuna ukuthi edinga indawo yokuhlala kwesinye isikhathi wheelchair yabe ingangeni. Uthola ukuthi kumbe umuntu ole disability sehlezi akalandawo yokuhamba ngenxa yokuthi ama safe houses lawo awangeneki. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi akula interpreter nxa sokumele ukuthi umuntu lwana odeaf ehambe ethola ama services uthola ukuthi akula interpreter. So sasikhuthazana lenhlanganiso kakhulu ukuthi even kuma programs abo kumele befake abantu abakhubazekile.
Phansi kwe lockdown eningi labantu bahlangana ngodubo lwe gender based violence ikakhulukazi abantu abakhubazekileyo. Njengoba sekulesikhathi eside i lockdown yaphela kukhona osekutshintshile na?
Mina into engiyibonayo Mike ukuthi lockdown or no lockdown ama cases eGBV against abantu abakhubazekileyo are underreported. Sakuthola njalo abe Deaf Women Included bayenza ngakho idocumentary ababeyitshengisa abantu ukuthi konkona most of the times umuntu oyabe engu-perpetrator uyakwazi ukuthi ebe ngu-support person, nguye okuncedisa endlini, nguye okuphushela i-wheelchair yakho. So ukuthi uhambe wena ireporter kwenzi ngoba uzafuna usizo kuye ukuthi efika kuleyo police station. So kulezinto eziningi ezinye esasiwabona njengama-inclusive strategies esingawayenza njengenhlanganiso and sibavula ingqondo ukuthi alright yikuyini okungayenzakala. Balutshwane abantu abakwanisayo ukuthi befinyelele e-police station bekhuluma izindaba zabo. Abantu abadefi kakhulu zabona ukuthi kwesinye isikhathi uyabe engazwanani labantu bakhona and the moment involve interpreter sokusitsho ukuthi indaba yakhe sisaziwa ngabantu abaningi akusela privacy. So kuyenziwa futhi ngomunye umsebenzo esawenzayo as a organization ukuthi iDeaf Women Included yayenza i-guideline incediswa ngabe JSC which is i-Judicial Council eZimbabwe ukuthi bebe lama guidelines of ama sign language interpreters. These are other things ezinye ezikhona ukuthi umuntu odeaf ukuthi ehambe ayireport issue yakhe. Sakhuluma ngendaba zona lezi zama ethics uthi nxa umuntu esekutshelile information yakhe akumelanga wena usuhambe usihlamba information leyo.
Hayi Masibanda, isikhathi sesesidlunga mangoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Sulukandaba, sesifikele emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection 8 to 9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7 olevalelisayo. Igama lami nguMike Gobe. Bye bye.
Siyabonga Mike Gobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sibone ebesilazo. Uhulumende weZimbabwe ukuthi uzabhanyeka emthethwandaba udaba lokususwa kukaMnumzana Lokhu Malaba esikhundleni sika Chief Justice. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngukhiphi Sidube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6.